kuyangitshengisa sobala ukuthi abantu laba vele kabatshintshi, kodwa kumangalisa nxa kusenziwa yi-EU lokho. I-EU yisitha sethu leso, izitha zethu lezo ziyagcwalisa konke, njalo basebenza le-opposition ngabantu abatshelwayo i-MDC Alliance ukuthi abe siyenzani lithi fakani lokhu bayatshelwa ngabantu abatshelwa ilungelo loluntu bakhuluma ngalo, bakhuluma ngezephulamthetho. Umsandla somthetho sifinyelela kulabo abaphula umthetho, abathakazeleli nxa kuabantu babo be-opposition laba abasebenzisayo lapho ukuthi bayenze lokho abakwenzayo, bese kuthiwa nxa sebebotshwa kuthiwa ilungelo loluntu, yikho abakugijimisayo khonoko. Ngawo-ke ngokunjalo, hayi, mbona azoze betshintshe laba abantu, vele azoze kutshintshe lutho. Izitha zethu lezi abancindezeli, abantu abancindezeli labo lakathe abathokozi. Indaba abayilwela yindaba yomhlabathi esegcekeni engadingwayo, njalo ba-advansa interests zama-political parties anjabo MDC Alliance. Ngabantu babo labo yibo babatshelayo ukuthi kathesi bafakeleni izithezo zenotho, bafakele bathi abantu yibo abasafayo ngoko, abantu ezinto abantu bezimbabwe babasafaya, wenza kumbe bafuna ukuthi ubani abe abesembusweni webanje, kodwa abantu bezimbabwe babasafaya.